se gahle nge ndlela elenhlonipho njalo lesizotha bebekhona abantu abasuka endaweni ezithiyeneyo abelubhane abasuka kobulawayo abasuka esozeli nabamele ingadi ezithiyeneyo uqhutshwe kuhle kakhulu abantu bebambisene sebenza ngokosiko langokuhlonipha okukhulukazi kakhulu.
Lina njengabantu belupane lingathi lilahlekelwe kanganani ngokutshona kwakhe?
Kuthe kuzwakala ukuthi ubaba uKhonti Mhlanga usedlule emhlabeni, iningi labantu belupane lihlela tho ukuthi liqhawe silahlekelwe, liqhawe yathele lupane kuphela, yathele emathebelelendi kuphela, yathele eZimbabwe njalo kuphela, kodwa lo mhlaba nje jikelele. So abantu bahle bamnika lobo buqhawe. Kuthe kuzwakala ukuthi hathi uhulumende kamphanga lutho nje ngaphandle kokumncedisa ngendleko zokumbeka. Abantu akubamangalisanga lokho ngokubana ube ngumuntu obengatshayi nja efihla ngomphini kulokhu akucabangayo lalokhu akunakanayo lalokhu akusolayo. Ubesola izinto ezimbi ubaba uMhlanga ezenziwa nguhulumende, ezenziwa nangubani ongabe ekhokhela kuzigaba ezithize. So bekungakusimangalisanga ukuthi kazange wakuthiwa lobo buqhawe. Thina njengesizwe semathebelelendi kakhulu engizasikhulumela, silahlekelwe kakhulu ngumthapho wolwazi, salahlekelwa kakhulu ngumthapho wamasiko, salahlekelwa kakhulu ngumuntu obecebisa kwezengqubekela phambili ezigabeni. Ilupane ilahlekelwe umkhokheli olesizotha, umkhokheli obeyifake esiqongweni esithize zwekazi le Afrika, eZimbabwe, kuzwe leZimbabwe njalo.